wethulwe emhlanganweni oqoqwe induna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitauze ekubandla leCitizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kukhulunywa ngomunye ukuba le rule of law. Siyekelani ukuhlumezana, sibe le discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law, bayephandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela ezizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwangu. So ekugcineni ngenxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu kuward 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengoward 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise kuqalele ngikhangele yobona kulama-key systems, izinto ezizo ezikhangalela ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Akho sikhale zemfundo education nanje ukuthi education yokuqala singathuthukisa kanjani kathi isikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo obemele uSazini Ngwenya owebandla lezanu PF uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lomuntu nakathi sokhe siqhebaqhebana lapha labanjani bantu kaka bemthokazi labesisi angazi bona umbe babangafuthi sihlangane hayi na.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa, umhleli webandla leMthwakazi Republic Party.
Lapha ndaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezekhi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Kasi siyangena ezekhi ukuthi apase kumbe ahlole ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha. Kwatholakala ukuthi ibizo lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Ndlovu. Ngibone ngathi nguward 21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe nokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lancane lezikipa abayelilala lizigqokile. Ilungelo leli lizigqokele ize lifelazo phandle lingabonakali lizigqokile. Nana sikhipha se-political party. Le khadi alilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni okuphathelene lezokhetho. Umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa usekhulume kanenye ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iseGwanda esitezi ngingu-Anastasia Ndlovu.